eGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa ngozibandlela kunyanga ezayo, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa limall, kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, uMnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Ye, abantu bakhona abasebenza eGodini baningi kakhulu, ngoba isimo sakhona siyasibona ukuthi imisebenzi ayikho la ekhaya. So what we need to make sure is that ma susa abantu laphayana, kumele sisebenze ngokushesha thina so that they return back onto site.
UMnumzana Peter Sibanda othengisela eGodini manje uthi ukuze kungabi lomsindo, kumele kuqale ukuphiwa abahlali bakobulawayo indawo zokuthengisela, njalo bebe bebhalisile okusemthethweni ukuthi bebevele bethengisela eGodini Mall ingakakhiwa.
Indaba yeGodini, into esicela ukubana khona, kumele kuqale kunikwe i-preference kulabo abavela kobulawayo.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Efincube uthi kuqakathekile ukuba ikhansile yedolobho lakobulawayo ibe lendlela ecacileyo yokunikeza abantu indawo zokuthengisela, njalo kungabi lobugwelegwele kanye lokungenela kwabezombangazwe, ngoba yikho osekubulele ilizwe.
Indlela engibona ngayo ukuthi kumele kuqale benze lokhu esithi i-means test. Ngobani abantu abahlupheka kakhulu? Abantu abahlupheka kakhulu yibo abafanele baphile ithuba kuqala, kungenziwa i-corruption yokufakwa abantu ngepolitiki.
Umqondisi wenhlelo eBulawayo Vendors Traders Association, uNkosikazi Debra Mkhasa, uthi bona ezombangazwe abangenelani lazo, baza kupha abantu abangamalunga abo, njalo abakade bevele bethengisela eGodini ngoba amalunga abo avele ayaziwa lasekhansilini. Omunye njalo omele abantu abathengisa bezimele ngaphansi kwenhlanganiso ye-Streetwise Vendors Association, uKhansila Edward Manning, uthe akusibo bonke abantu abazabuyela ukuyathengisela eGodini Mall, ngoba ekupheleni kokwakhiwa kwevinkili leli, abanye babantu bazaqhatshwa kundawo ezehlukeneyo, kuthi labo abazasala bazadingelwa ezinye indawo zokuthengisela, kodwa vele abathengisa okusemthethweni ngeke baswela indawo zokuthengisela.
Abanye bazangena emsebenzini, kuzothi this Terracotta project izangenisa abanye bazasebenza kule, like each there will be ama shops, abantu bazangena lapha.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba avalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kweGodini Mall, kodwa bathi kungabachiyi endlaleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.